indlela yokusivala ebusweni ngomzulembu ngoba umonakalo wokuntshontsha umnotho kaZulu kwaziwa ngumuntu wonke. Besithemba ukuthi engxenye ubezaqalisa ukuthi abophe abantu abakwenzayo ngoba abantu bangkhona bayazakala. Uzobuhlele ukuthi bathathe bayefake emajeli.
Sike sabona esikhathini esedluleyo umgabe esola kakhulu udaba lwe-corruption kuziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lakumapholisa, kodwa esikhathini esiningi akekho obotshwayo. Ngalolu hlelo olusungulwayo ubona kusiba lotshintsho na?
Kakusoze kube lotshintsho, yikho ngithe phambilini ukusivala ngobulembu emehlweni ukuthi sithokoze ukuthi sokuzaba lento ezakwenzakalayo. Sinama-commissions lawa anti-corruption asikezi umuntu oyedwa seke wabotshwa. Yena umgabe ngokwakhe waphuma watshela uZulu wathi kule 15 billion ecatshileyo akakwazi ayicatsha njani. Yanamuhla sokhe sinikele uminister we-mines ukuthi asazise uminister of statement ukuthi kanti imali leyo kwahamba njani. Kodwa kanti ungathoni uyinkokeli wanelise ukungena kumphakathi utshela umphakathi ukuthi kule 15 billion ecatshileyo wehluleka ukubopha angimethi ngumuntu oyedwa nje ipho ngumnyamalana nje. So lapha yikusivala ngobulembu nje ukuthi cabanga ukuthi lento azayenza kulanto azayo.
Lona udaba lobuhuquluzi lungaqedwa njani elizwe?
Udaba bobuhuquluzi ungaqeda nxayeni aqalane ngoba bahuquluza naye. Bonke laba abantu abatshentsha izimali bayahamba bayemhlephune naye. So ukuthi yena babuphe sokuzaba nzima ngoba badlabuke. Okokuqala okumele kwenziwe indaba yobuhuquluzi iphele ngoba sokuvele sokubolile phezulu. Ngaqale ngokubopha laba abathola imali eningi kwedla laba abaphasi abathola amafufu ngoba bayazakala. Ungakhangela emapholiseni bayaphuma ngabakhokheli babobasi babo ukuthi namhla ngifunele bopha abantu mina kini esiqaleni sami kumele kuziwe imali engaka. Ngaye funa ukuthi sikholwe ukuthi ufuna ukulontsha lowo mkhosi. Ngaqale abuphe abantu sizokuthi kunabantu ababuphile